sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 6 kumbimbitho 2020 ngontungameli Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla
kumele sibe kwazi thi lapha siphila labahuquluzi benotho, so laba abantu badla mkani munye bota mlilo wano wamadela, so kakula owanelisa ukuthi akhombele omunye uhola.
Ukukhutshulwa kwempatalo yemijova izolo kuthiye uzulu wakobulawayo ethwele nzima.
Besingasakwazi thina ukuthi masayanazi amasotsha angathunyelwa ezindabeni ezihlala abantu ayetshaya abantu ezimathanda njengalokhu esikubone ngo-January lo-February ka-2019.
Lanxa uhulumende esola iMelika ngokuqhelisa izijeziso eyazethesa amalunga ezanu-PF, abanye bathi leli nyathelo liqondile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakobulawayo zizithole sezihamba ngenyawo izolo zingena edolobheni lokuya ezindlini ngemva kokuba abemijova bekhweze impatalo mahlayana isuka phakathi kwe-$6 le-$7 isiya ku-$8. Abemijova bathethe inyathelo leli ngesikhathi ukusilela kwamafutha epetulo le-dizili kuqhubeka. Lokhu kwenzakala amabhasi enkampani yeZupco achipileyo esemalutshwana emigwaqweni ngenxa yokusilela kwamafutha lokhu. Udaba lokusilela kwamafutha ezimota lamandla kagetsi kanye lezinye indubo ezihlupha uZulu weZimbabwe bezisenkundleni edale lephalamende ngolwesibili. Amalunga aleli dale ebuzisisa abaphathintambo bakahulumende ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga ledale lephalamende uNkosazana Thabita Khumalo engowe-MDC ukuze sizwe okuningi okukhulunywe kuleli dale.
Uminister Nzenza lo uthi uzayihambisa kuminister weSera. So sazama ukuthi senza ama-supplementary ukuthi kulezinto ezithize esilezifiso zokuthi zicace. Bengiwonavumdisa wasesukumata xa kunjalo angcono uminister asenzele i-ministry of statement. So leyo sesamelela leyo ministry of statement yangkhona leyo. Wabuya udaba lokuthi labalimi bethu leli lihle abalima igwayi bathatha igwayi lalo labo bayethengisa kuma-auction floors lithengwa ngemali yeMelika esithi i-US dollar. Kodwa uhulumende wabahuquluzi lo asekwenza ikuthi usethatha lawo ma-US dollars athathele abalimi laba babanike ama-ecocation bo-RTGS lokungama-US dollar okuncane. So umbuzo wethu ungokuthi kanti likwenzelani khonokho njengoba umuntu udengisela igwayi lakhe nge-US dollar, kungani linganiki leyo mali? Udeputy Minister wathi yena umthetho wakuleli lizwe uthi khona sisebenzisa i-RTGS. So imali ezamele ibhadale xa umuntu ethengisa kumbe ethenga izinto kuleli lizwe. Sathi thina kakuda kakufezeki ngoba khathesi sikhuluma kunjenje sila magalaji athela amafutha enqola zomlilo ezimota lapho akuthengwa khona amafutha lawo nge-US dollar. Kanti kungani ke labo bantu lingabathathela ama-US beselibanika ama-RTGS? Wathanokona kwehlukene wasiyenzela ama-ambasada lezethekeli kwanjani njani. Sesathi sithi zukuze ukuthi singani zani siyayiphehla uspeaker wabe sithi no uzabuya i-ministry of statement. Safuka lapho sasesibuza ngodaba lamafutha i-diesel ebhethi ukuthi lapha kuleli lizwe thina uhulumende uyasifusa ukuthi usebenzise amafutha e-ethanol kuphela. Asila choice ukuthi uwasebenzise umuntu ongasebenzisi. Nalisifosa ukuthi senze njalo ngoba sokulala kuthiwa ngama-cartels abayibo asebebambe umkhono wakuleli lishi. Manyisi wena uminist ozasinika i-ministry of statement.
Manje wona lawo ma-statement liwakhangelele ukuthi azaphiwa nini?
siwa khangelele ukuthi kusasa abanye babo bazaziphathela nxa bazathola isikhathi ukuthi babhale. So esesizakwenza ukuthi kusasa ke bangabuya lawo lapho esazama khona yethu sicubungule sifake imibono kade sizama ukuthi siyifake ungayikwenza leyo ministeria ukwenza ukuthi nxa sibuya abuye ephindiwa. Kodwa kusenani lanxa bezamile ukuthi basalise ukuthi sizama ukwenza lokho.
Kanti vele lona udaba lwama-cartel sesike sezwe isikhathi esiningi kukhulunywa ngalo. Kungani kathi lungapheli udubo lwangikhona abantu bakhona bona bokuthiwa yibo Queen Bee labanye bengamiswa imisebenzi yabo abayenzayo le?
Kumele sibe kwazi phela lapha sidila labahuquluzi benotho. So laba abantu badla mkani munye botamulilo one wamasela. So kakula owanelisa ukuthi akhombele omunye iwola ngoba bangakhombelana omunye la uzamkhombela omunye la emkhombeni kuzochitheka izijeya badla bonke laba bantu.
Unkosazana Thabita Khumalo lilunga letale lephalamende ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Lanxa uhulumende esola iMelika ngokuqhelisa izijeziso eyazethesa iziphathamandla zebandla lezanu PF. Abanye bathi eMelika lenze kuhle ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe belokhe bengakawahloniphi amalungelo oluntu. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi akusiloqiniso ukuthi eleZimbabwe alikalethi inguquko ezwayo kwezenotho la kwezombusazwe okungezinye zezizathu ezibangele ukuthi iMelika iqhubeke ngezijeziso zayo. Embikwena wethu le izolo umoya uthe iZimbabwe seyesula imithetho emibi eyayisolwa ngabantu abaningi ebalisa owe-Ayipalo wePhosa. Njalo uthe uhulumende sesipha imisakazo ezimeleyo amalayisensi. Wengeze wathi uhulumende usalungisa imithetho ezaguqula indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo ama-electoral reforms. Kodwa abanye bathi okukhulunywa ngumoyo ayisikho njalo bathi kulungile ukuthi izijeziso zeMelika ziqhubeke zikhona ngoba uhulumende kaMnangagwa elokhe ehamba ngonyawo lukamuyi umnumzana Robert Mugabe. Sixoxele sikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda.
Iqiniso esilaziyo ngelokuthi iZimbabwe selokhu yathetshelwayo kwadlula udaba lwegugurahundi besingasakwazi thina ukuthi masayana nje amasotsha angathunyelwa ezindabeni ezihlala abantu ayetshaya abantu ezimathanda njengalokhu esikubone ngo-January noFebruary ka-2019 amasotsha asengumthetho wawo wodwa. Le ndaba ze-economy sezibuthwa ukuthi uhulumende ufuna ukuthabisa amasotsha ngaliphi ngokuvulwa kwezitolo zamasotsha kuphela kodwa abanye abantu abaseZimbabwe kungabanga lokuthi kuthathwa ngabo.
Nxa kuyikuthi kusegcekeni lokho kungani uhulumende ekuphika?
Hayi, vele uhulumende lo uyazakala phela. Ngithi siyazi ukuthi vele uthe eqala ukungena embusweni ungene ngokungakhuluma iqiniso. Siyazi ukuthi wathi yena amasotsha engena emgwaqweni ekhipha uRobert Mugabe. Bathi bona hayi bo, akwenzakali lokho, it's not a coup. Baphethe ilizwe nzima ngokuphambama ngayo.
Ungathi eMelika likucabange kuhle ngempela lokho?
Ubona ilizwe linemvumo yokuthi lenzele ukuthandayo ngendaba yokulungiswa kwamalungelo abantu ngalolu hlobo. Angiboni ukuthi thina njengabantu mahlayana kukhona kumbe abakwamanye amazwe kukhona esingakwenza silisana nokuthi ilizwe le-America licabange ngendlela esicabanga ngayo thina. Ngibona ngani iZimbabwe nxa ifuna ukudlulana le-America le-America kufanele yazi ukuthi isebenzelana njani layo njalo yenza ifuthisa njani izidingo zalo le-America.
Sike sabona ngeviki edluleyo abatsha abanye bechothoza ibandla le-MDC besithi yilo elakhankasela izijezisi.
Ilizwe le-America kalicathangela i-MDC liyazicabangela lizwe elile ama-deliberative bodies amaningi kakhulu njalo elilungisa amapholisa alo ngendlela etshiyeneyo leZimbabwe. embona ngani ilizwe la America ngeke libe ilizwe lithunywa ukuthi lenze kuphi ngeke kuthanda nxa kuyikuthi abantu bezalo bacabanga ukuthi MBC kumbe uPresident Dlamini ngoyela amandla amakhulu kakhulu ukuthi uyatshela amanye amazwe ukwenza sebamchithe kakabe usalingisilizwe ngoba nxa namandla angawo mbona ngani umbuso wakhe ungasiza kakhulu ngelizwe
sibonile njalo umanyano weSADC lowe African Union ukhankasela ukuthi amazwe la ethule izijeziso azethesa eleZimbabwe abalalelanga isicelo sabo.
Sibonile njalo ukuthi iSouth Africa iyaphatheka njengakhesi. Sibonile u-ambassador weSouth Africa kweleZimbabwe sithi yena no ubone ngani udubo olukhulu kakhulu kwezombusazwe kweleZimbabwe nakwezenotho yikuthi iZimbabwe zayiphili ngomthetho oqondileyo njalo kwakulandelwa izinhlelo ezivumakalayo njalo zingathuthukisilizwe. Mani khonokho okunye okuyabe kukhulunywa ngamanye amazwe aseAfrika nxa kuyikuthi engazama ukuthi abesizane p f kwenza ukuthi namanye amazwe anjengabo-America nabo-Britain nabo-EU bathi bona hhayi iqiniso liqiniso kalichithi buhlobo okona iZimbabwe izanu p f.
Kungani bethatha lesi sinqumo kungumanyana nxa sebebodwa bekhuluma kohlukeneyo?
Ngabathanda ukutshelana amaqiniso.
Udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi umasipala wakobulawayo senqume ukuthi uzamisa uhlelo lokuvalela uZulu ohlala duzane le-trade fair lase-Papa Fields amanzi andubana imikhosi ezaqhutshelwa kulezi nkundla ebalisa owelanga likazibuselo we-trade fair idlule. Iphephandaba le-Herald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa sexwayise osomabhizimusi abathengisa impuphu emkambo wensitha owe-black market ukuthi bachiyanela lumkhuba. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina bafowethu ngiyabonga kakhulu okwenziwa ngu-Studio 7 ngisimayethi igama lami. Yazi ukuthi mina okusenhliziyweni yami ngifisa ukuthi ngani iZimbabwe iyathola imali eqondane layo kusebenze yona nje yodwa noma isiyo noma isenzani kodwa isebenza yona yodwa sikhona ukuthi sizibuyelele lati ekhaya siyekhona ukuzisebenzela ethu imisebenzi esikhona ukuyenza ngoba imali ilizwe nxa lingala currency yayo liba yiproblem. Nxa kuyikuthi libhesa emalini ye-America kumbe libhesa kurandi kalibhesa emalini eyi-1 abantu bakhona ukusebenzisa leyo mali kwazakale vele ukuthi kule mali enje kuzophele kubonakale lowo mnyaka esizothola khona uzivuse kahle khona siyaphela okungokwethu ngoba lapho kukhona ekhaya kuyinkinga. Ngiyabonga bafowethu.
Kuqala ngithangulipingelela basakazi be-Studio 7 okhulumayo ngurubheni kadlamini ngisekhezi esigabeni semakwati lesicelo ngisicela ukuthi ngike ngisizwisise ukuba hle mhlawumbe ngoba yikuthi iZimbabwe yonke ikuyikho yini lokho ngiza kubuza. Ngithola uvalo ukuthi nxa kungathiwa inkomo ngekhanda lenkomo yi-$36 inkomo kambe shuka isuya ku-$2 isiya ku-$36 ngekhanda lenkomo kambe shuwa kungaba yikuthi imali yakhona siyayibutha ngabi mbe siyayidobha ngaphi. Pho-ke into esasilwela kuSmith asisayazi phela ngoba lokhu sokusiba wese. Ngicela ukuba nxa lingancedisa like limbuzele iZimbabwe yonke ukuthi khona kungaba yikuthi imali leyi ihlanganisa yonke iZimbabwe kumbeni vele iwele indawo yemadobho. Ngiyabonga. Uyophela emfuna kube ngamafitshane.
Salbonani balaleli labasakazi abahle, siyabonga ngezindaba lesi esinika zona. Ngishitshwa ukubona ukuthi nana izanu lisana le-MTC izama nje ukuthi ibandla elithiwa MTC lingabi khona njengezaphu elakwenza uzaphu. Yikho ekwenza u-MTC zonke lezi zindawo kuthiwa kuthiwa iyahlukuluzwa abancane bayenza udlakela kulanto enjalo yenza udlakela abantu belokuzini ngaphandle kube bangenisa banabo kuthiwa i-G40 yakhona leyo mhlawumbe. Kodwa kodwa i-MTC hhayi ayilanto eyenzayo and izama nje ukukhulula abantu ngoba abantu babakhululekanga eZimbabwe baboshiwe ukuthi ngenxa ye abantu babe bengazoni futhi baboshwele kanjani.
Njani basakazi bami ba-Studio 7 nabalaleli, sithanda ukubonga njalo futhi le thuba elithanda ukuthi lisinikeze lona, siyabonga kakhulu. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, enilapha eGoli ngokuhlala ngokuzalwa ngizalwa enkaya le eGonye. Namhlanje basakazi bami, into engithanda ukuthi ngiyisondeze kakhulu esuke kube buhlungu nobuhlungu nakubani ongiyo umuntu wonke nje ozazi ethi ngikunkona unomfowabo osemncane obunomzali ngezindlela zami ukuthi unengane esikhulile from 90 to 2000 singabali bona bodwa labanye abama kodwa kuyandeke kakhulu ngabama 90 labo 2000. Ngizibuza ukuthi yona i-government iyabona na ukuthi ithabalelisa ilizwe njalo futhi ihlukumeza izingane ezizalwayo ezikhulayo. Phela lezi ngane zifana nabantwana abayiziphofu abakhulela phakathi nje kubudlwangudlwangu ilizwe elingana-order nje ongawonto abantwana bahlala bechochobele inkululeko bayitholele e-South Africa kumbe ngakwamanye amazwe angaphandle. Befika bethola leyo nkululeko imithetho yabazali njengoba bethe basuka emakhaya besuka bethiya abazali babo bethi bayadinga imisebenzi ngesimo seZimbabwe besuke mhlawumbe umntwana wabo-2000 kambe uneminyaka emingaki noma umntwana wabo-90 something besuka bezodinga umsebenzi la e-South Africa. Ma befika labo abantwana labo umsebenzi kusuke ube nzima ukuthi awuthole ngoba usemncane omunye wangikhona lawo yebo abanye bayawuthola abanye kuba nzima. Ma yonto engawutholi utshayisana negenga le encane futhi igenga le enye encane eyalapha e-South Africa abanye ngabasekhaya sebeqalisa ukubamba iy'nkunzi abanye lapho ungabheka lapho endaweni zabo-Hebrew babhizi labo abafana mayimoto zidlula lapha kuklem mayimoto i-registered kumbe kune-traffic bazompola amafoni emafasiteleni ezimoto ma uvula ifasitela nje ayizompola leyafona. So yizinto esihlangana nazo ukuthi yona i-government ibonani kuyi-youth lethi kungkona ma isiyenza ma-youth league wathi enje zenzakalayo zona lezi ibona isakha isizwe kumbe ibona idiliza isizwe ngoba kuyibo isizwe sakusasa. Kuyini abaza kufunda abantwana phezu kwento efana nale ngoba bakhulela phakuze ubunzima umthetho yabadala kumele ibakhulise beze bebe ngamadoda kumbe bebabafazi bakusasa ngoba abanye bamithe egoli lapha ngeke ubakhontrole abantwana basekhaya manje abancane bona labo ngiyakutshela amanye amagama anzima kukuncane.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ukhetho lesithathu phakathi komnyaka olusanda qutshwa kwele Israel luthiye umkhokheli walelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu engenelisi njalo ukubumba uhulumende ngoba esilela ngezihlalo ezintathu. Abalwela amalungelo oluntu kwele South Sudan bathi baloyisa ukuthi ukubunjwa kukahulumende wenkazato okusanda kwenziwa libandla elisembusweni leqembu labahlamuki kuzaletha ubuvelo empilweni kaZulu. Bathi sebedlela evalweni abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokutholakala komuntu wakuqala kulelo lizwe olegciwane le-coronavirus lona eselibulele inkulungwane zabantu ikakhulu kwele China. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba.
Ngokutsho kombiko ethulwe lugatsha lwezempilakahle kwele South Africa, obanjwe laleli gciwane ngowesilisa obesanda kwethekelela kwele Italy ehamba nomkakhe labanye abalichumi. Owesilisa leqembu lakhe baphenduke kwele South Africa ngensonto edluleyo. Kuthengo lwesithathu owesilisa lo obesizwa umvimbano, ukukhwehlela, umphimbo lekhanda, wasesiyabona udokotela. Ngemva kokuhlolwa kwegazi lakhe kutholakale ukuthi ulaleli gciwane. Izizalwane zeZimbabwe zithi le yinto esitshiye izinkulungwane zeZimbabwe kwele South Africa zihlalele evalweni. Zithi kubesabisayo ukuthi owesilisa lo njengoba efike ngensonto ehamba labanye abalichumi egade labanye indizamchina wafika wahlala kwaze kwaba lamhlanje, lokhu ngabe kusitsho ukuthi igcwane leli selingene kwabanengi. Abanye ke bathi vele kungani engabonakalanga esehla silindweni sendizamchina njengoba uhulumende sithi ule michina eqaphe lokho. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zwelithini Mkhize uthi kuyenziwa konke ukuvikela ukungena kwaleli gciwane.
We had no symptoms and there was no problem whatsoever and the symptoms developed.
Uhlolo konke kwenziwe kodwa ogulayo lo kubengelazo izibonelo zokuthi ulalo leli gciwane.
Necessarily very severe symptoms and it could have been an ordinary common flu.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Mthabisi Mlingo uthi okunye osekubethusa ukuthi South Africa isanda kumemezela ukuthi ifuna ukuyathatha izalwane zayo ezidlula ikhulu lengxenye 151 ezivaleleke edolobheni le-Wuhan kwele China lapho kuhlasele khona kakhulu legciwane.
Ye, khona kuchayisa ngovalo ngoba masithi siyakunanzelela igciwane leli lithwalise nzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu. So asazi ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Africa, kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Kusenjalo uhulumende uthi sekuthunyelwe iziphathamandla zezempilakahle KwaZulu-Natal lapho kuhlala khona owesilisa lowo ukuze kulandelelwe bonke aseke ahlangana labo. Nomelesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika lazo zithi zikhathazekile kakhulu ngalomkhuhlane ngoba ususabalala kuleli lizwe. Umkhuhlane lo uhlasele eWashington, eNew York laseMaryland njalo usubulele abantu abalichumi lambili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMaryland uMnumzana Kelvin Manduna.
Ngile disappointment lijana nge-response yehulumende, bakhanya ngani ama-preparations abo akaqhubekanga ngendlela ekade ngifuna ngayo for ilizwe elinjengeMelika. Bengicabanga ukuthi bazabe be-ready and betshela abantu information eqakathekileyo ukuthi sikwanise ukuvikela i-coronavirus, sibekwazi njenge-public ama-symptoms lokuthi singenza njani nxa singabona sengani silama-symptoms. Kodwa i-information yangikhona ayiphumi kakuhle from ihulumende. So I'm a bit disappointed nge-response ehulumende, kodwa I'm relieved so far engihlala khona lapha eMaryland. Khanya ngani lokuthule, asila ama-case ngapha amaningi. So things of life is very normal so far.
Wena lemuli yakho akhona yini amanyathelo eliwathathayo ukuzivikela kulomkhuhlane?
Well, ngingathi lemuli yami sithenge i-hand sanitizer and bengikhuluma lonkosikazi ukuthi mhlambe nge-weekend sizahamba sethenga amanzi lamanye ama-supplies just in case of anything ngaba lama shortage. And bengikhuluma lesikolo somntwana uthi ngibe kwazi ukuthi bazabe besenza njani ukufundisa abantwana ugeza izandla and so.
Ubona umkhuhlane lo uphazamisa umnotho weMelika kanganani?
Angila ma-figures ukuthi uza affecta for example i-GDP and its ama-stock markets by how much. Kodwa sesibone already the last amaviki angu-2 apheleyo i-stock market ikhithika by record drop since 2008. And ngiyabona ngani i-manufacturing yethu which is highly linked to China layo iza kuwa significantly. Kodwa ngiyabona futhi China bakhanya ngani they started to get the situation yangkhona under control, so ngibona ngani la ngapha futhi ayisoze ibe as extreme yoni coronavirus as it was eChina. So maybe the impact the economy not as extreme as we first thought.
Umnumzana Calvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala eMaryland khonapha eMelika. Ngeke ababukeleyo labo ku Facebook lapha izolo siyazi imshina yethu yalile kodwa lamhlanje ngilitshelile ukuba nasizoba siphezu kwayo linda basibone kulobani ke lapha na kulo sikhumbuzo mlalazi uthi wena Cartelza evil kuzoba lompumi mkhwananzi kagisa uthi wena uvukile msakazi sivukile empumi. Charms a chabalala utona livukanjani msakazi labalaleli watching from Joburg emzansi siyabonga chabalala. Joseph Nyati utona livukanjani msakazi labalandeli izanu libandla elilobandlululo kakhulu. Ilizwe leZimbabwe libuswa ngamasotsha iwo apheteyo abantu bayadubeka ngumdluli lowo. Kuzoba lo Land Rover utwena, these guys only enjoy to be online always. I don't see their contribution. Angazi ukukhuluma ngobani lapha uLand Rover nxa ikhuluma ngathi ulahlekile.
Jehovah wants my
selimnyama ehlabela ke kamnandi lapho ingoma yokholo sishayela lina abalaleli be studio 7 kumakumbi omane womhlaba sithi inkosi mayili londoloze bakithi ilivikele kumkhuhlane we coronavirus lo osuqede abantu emhlabeni jikelele. Siziphetheke ezekuseni ngebezihamba phambili. Ukukhutshulwa kwempatalo yemijova kuthiye uzulu wakobulawayo ethwele nzima. Lanxa uhulumende esola eMelika ngokuqhelisa izijeziso eyazethesa amalunga ezanu-PF, abanye bathi leli nyathelo liqondile. Kwanele ke olivalelisayo ngontungamili inkomo. Ngithi likhumbule ukubana zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na mina lani asibeni sonke ngolwesibili, isiqalile impela viki. Litshone kuyo.